kulama subject athize esiwa offer owakhathesi sile English language, sile combined science, sile chemistry, sile biology, heritage studies, sile maths, sile economics, iphile PE. Kanti-ke kusasweleka ukuthi sengezelele amanye ama-subject xa silokhu sithola ababalisi abazimiseleyo ukusebenza ngaphandle kwembadalo engezelelweyo ukuthi baphatheke kwamanye ama-subject esingalawo ngaleso sikhathi, ngoba ababalisi abafundisayo khathesi ngababalisi abavolontiyayo abafuthekileyo nje ngaphakathi ukuthi njengoba kunabantwana abazabhala ama-examinations lo nyaka, babakhangele babafundise nalaba abangabhali ama-examinations bangazi basalele emuva, ngoba i-lockdown le ayisikho ukuthi kumele kube ngani kuyapanisha abantwana, yinto ezivuyeleyo esingakwaziwe lokuthi iyaphela nini. So abantwana akumelanga bagcine sebesalele emuva sebengasenelisi ukuthi bagcine bebhale bapasa ama-examinations zabo. Ngakho-ke sisakhangelele ukuthi nxa kulokho kutholakala abanye ababalisi abazimiseleyo ukuvolontiya ukuphatheka kulolu hlelo, singezelele ama-subject sibe silokhu sifaka ama-subject sibamani.
Ingxaki elingabe libhekana lazo yiziphi?
Abantwana abaningi abalawo amafoni akwanisa ukuthi angene ku-WhatsApp, okunye abanye balawo amafoni kodwa idatha iyadula kakhulu, okokuthi abantwana abaningi bayihluleka ukuthi bathenge idatha ukuthi baxhumane lathi kulolu hlelo. But kulabo abakhona esilabo esisebenza labo esibafundisayo, hhayi luhlelo olubancedisayo. Enye njalo inkinganyana ikhona ukuthi ezinye indawo kazila network coverage, so lokho kubangela ukuthi abantwana behluleke ukuthi loba belesifiso sokuthi baxhumane lathi ngenxa yokuthi kabala network, bese kusuka nzima ngoba kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi sisebenzise i-online teaching.
Abangenelisi ukufinyelela ama-WhatsApp ke?
Abangenelisiwo ukungena ku-WhatsApp kunzima, sibili kakhulu, ngoba akukho okunye esingancedisa ngakho. Umthetho uthi abantu kabahlale ezindlini, so abafundayo bonabo kuphela abalemafoni abalamafoni enelisa ukuthi angene ku-WhatsApp. Laba balamafoni angakwanisi ukuthi angene ku-WhatsApp kumbe abangenelisi ukuxhumana lathi, hhayi kulusizo olukhulu kakhulu. Silesifisa ukuthi ngabe wonke umntwana uyabenefitha ngaleyi program, kodwa ngenxa ye-lockdown, ngoba uhulumende ulesifiso sokuthi wonke umuntu avikeleke, lathi njengababalisi silesifiso sokuthi sivikeleke labo abantwana bavikeleke.
Yibaphi elibafundisayo? Ngabasemaphandleni kuphela?
Kuhlelo lolu sifundisa wonke abantwana, asikhethi whether ngowemaphandleni kumbe ngowemadolobheni kumbe ngowangaphi. Amandla ama-Metropolitan Teachers Union ikhangela wonke umntwana jikelele okhonapha leZimbabwe ofisa ukuthi abe efunda ngesikhathi lesi esinzima ese-lockdown.